Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 9 kuNhlolanja 2022 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Akuthabisi lithi imali yangkhona mina yibona akula mali ngoba bakho ngokutshintsha a fraction of ebesiyithola kuvela ama-RTGs besithi bazazinika in cash in March kanti kathesi abesinjani sizabhadala ngani ifees yabantwana ukudla kwangkhona akula lutho abenzanga lutho in fact bakho ngifusa kuhamba ngesilungu sabo kuphela akula lutho abakwenzileyo.
Izisebenzi zikahulumente sezamukele ngemizwa etshiyeneyo ukwengezwa kweholo lazo ngesilinganiso sokunga amachumi amabili ekhulwini i-20%.
Silelungelo elisemthethweni weconstitution yelizwe ukuthi wonke umuntu ole 18 years and above kufanele ukuthi abhalise ukuvota.
Ikomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission isikhuthaze abafundi asebefikise iminyaka yokuzalwa elitshumi lasitshiyangalombili kusiya phezulu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezidlela evalweni phambilini kombiko kamongameli Cyril Ramaphosa State of the Nation address aza kuwethula kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izisebenzi zikahulumende sezamukele ngemizwa ehlukeneyo ukwengezwa kweholo lazo ngesilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini i-20% ngedola leZimbabwe. Uhulumende uthi uzazibhadala njalo amadola alikhulu i-$100 ngemali yeMelika. Ubika umlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo wethule isinqumo sokuba izisebenzi zikahulumende zengezelelwe iholo ekuqaleni kwenyanga ezayo lokubhadalelwa ezinye indleko. Lokhu kuza ngemva kokuba abanye ababalisi bebengayanga emsebenzini lapho izikolo zivulwa ngomvulo besithi abalamali enileyo. Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union ATUS uMnumzana Themba Kuyemoyo uthi kuyabadanisa ukuba uhulumende kafuna ukubapha imali ababeyihola ngo-2018.
Silokudana okukhulu kakhulu masikhangela uhulumende esenza ihlekisa engaka. Kambe kulo muntu othi umntwana nxa ecela ukuthi ulambile imbi isithwala sesiphelile afike ekhitshini atshintshele umgano kube kuselezoneziyani imvuthu kuthiwe nansi isithwala esitsha. Thina njenge-ATUS ncimende mhlawumbe bekhuluma labe-NJC ababalisi lezisebenzi zikahulumende kakakhulumi lazo uhulumende ngoba izisebenzi zikahulumende azikhulumi ngokungezelelwa imali, zikhuluma ngemali yazo yatshontshwayo ngo-October 2018.
Lokhu kugcizelelwe ngomunye umbalisi uNkosikazi Nomathemba Mlotshwa yena othi imali leyi kayeneli.
Mina uhulumende weZimbabwe ngani uthanda ukungixaka kancane ngoba angizwisisi nxa yethi yena kunje namhla sivuke amaphephandaba wonke egcwele thiwona ama-civil servants sengezelelwa isalari. Kodwa ungathi uyakunanzelela isalari le ingezelelwe emaphepheni kodwa hatshi kahle emabhenki kubabalisi lamanye ama-civil servants ngoba kubathi bona bazanika ababalisi 20% phezu komholo wabo. Ungananzelela ukuthi umbalisi ohola 20,000 RTGS, i-20% ye-20,000 RTGS yi-4,000 bonds. Okuthi ukuthi uyabe esehola 24,000 bond.
Kodwa omunye umzali uMnumzana Pearson Sibindi uthi imali le incane esithi kayisoze yanele.
Mendo ubona ngathi uyenza into ebukekayo. Kodwa thina njengabazali nxa sikhangele njalo njengesisebenzi sakuhulumende sisho ukuthi akula lutho aluyenzileyo ngoba le mali vele ayincedi nxa ingabe lokhu ibuya yi-RTGS. Sikhuluma kanje izinto zizaqa zokukhwela ngamaviki alandelayo ngoba imali leyo bathi yona bangezeleni. Kodwa singakhanyela nje i-percentage yabo leyo abayikhulumayo ye-20%, sisikhanyela namasalari esiwatholayo siyabona ukuthi akula mali engezeleleyo.
Kodwa omunye umbalisi ongathandanga ukuveza igama uthi imali le izabanceda ngoba uhulumende usezama ukubapha idola lemelika.
Hayi aso kungcono shiwa ngoba izimota zethu kanti sisezingena duty free. Imali yena le ngeze sesikwazi ukubhadalela abantwana bethu school fees konke sesikwazi ukwenza ngoba babefuna ama-US. So kungcono khathesi hayi. Hayi siyabonga shiwa sokungcono sibili.
Lokhu kuphikiswe ngomunye umongikazi unkosikazi Patricia Phiri othi kabasoze benelise ukwanelisa indleko zabo.
Akuthabisi lutho imali yangikhona mina ngiyibona akula mali ngoba bakho ngokutshintsha ngiyathi a fraction of ebesiyithola kudala ama-RTGs besithi bazazinika in cash in March kanti khathesi sebesizathi sizabhadala ngani ama-rent ngama-$45 ifees yabantwana thina ukudla kwangikhona akula lutho abayingezelanga lutho abenzanga lutho in fact bamba ngesilungu sabo kuphela kula lutho abakwenzileyo.
Imizamo yokuthola umbono kahulumende ngalolu daba yehlule kodwa empikweni wakhe awethule izolo umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi bazazama ukuqhubeka bekhangelisisa izikhalo zababalisi. Izisebenzi zikahulumende ezigoqela ababalisi zifuna ukuphiwa iholo elalizithola ngomnyaka ka-2018 elamadola ngamakhulu edlula amahlanu emelika $540. Okwenziwe nguhulumende kucathengelwa ukuba kwenzeliwe ukwenqabela ukuba ukutshengisela kwababalisi ngokungayi emsebenzini kungagcina kusabalala kuzisebenzi zonke zikahulumende. Uhulumende uphinde wathembisa ukuba uzabhadalela izenzo zakhe indleko zesikolo zabantwana bababalisi ukubanikeza imali yokuya emsebenzini lokuba bathenge imota phandle kwelizwe kungelamthelo. Okunye njalo kuthenjiswe nguhulumende kuba uzawakhela izindlu yezikolo eminyakeni emihlanu elandelayo. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Osakhulayo weGwanda owathunjwa wabulawa ngenyanga edluleyo kwazotholakala umzimba wakhe usuwonakele ngolwesihlanu ungcwatshiwe kuleli dolobho namuhla. Abaningi abakhulume kulumngcwabo bebekhala ngokuthi kabasahlalisekanga ngobugebengu osobubhahile eGwanda. Ngokunjalo bakhuthaze amapolisa ukuthi aqinise ingalo yomthetho. Iningi licabangela ukuthi uThembani Moyo engabe wabulawa wakhitshwa ezinye izitho zomzimba ngabantu ababejonge ukuzisebenzisa kundaba zobuthakathi. Kulaba solo ababili asebebotshiwe phezu kwalesi sika bamiswa emthethwandaba ngovulo. Kubika u-Albert Ncube.
Iningi ebeluthe gwaqa esontweni esabade elokishini lesenondo lihlengezele inyembezi lapho uyize kaThembane umnumzana Marvelous Moyo elandiswa okwenzakala kusukela ngelanga intodana yakhe ngamalala kusiyafika lapho itholakala singamathambo. UThembane ubikwa walandwa ngumngane wakhe kumaviki amabili adlulileyo emcela ukuthi amphelekezele endaweni ze-West Nicholson ukuze abuye sethayela imota eyivele khonale njalo wabhadala amadola emelika angama-40 $40. Bathe besehle ezitolo zembembezi kwathujenga imota okwaphuma khona amajahathile amdumela amfake emoteni basuka ngesiqubu ngomgwaqo konde Bradbridge kwahle kwaba yikho unamalala kwakhe. Ugogo wakhe unkosikazi F Mlotha Sithole uthi njengomdeni badabukile kakhulu.
Sasizo kuthiwa kulamazimo nxake esixoxele ingane kwami kulamazimo kulokusiphalambisi kulezizileni kulezigeleleka ngiselelebala elikhulu enough to describe omadla abantu abangelandaba lempilo yomuntu eqakatheke kangaka betheni izimpiya zidisensi ukuthi bangwayi baqumaquma balahlela bekhathana abathi bavulela ubuntulo nemigundwane.
Umakhelwane unkosikazi Maretha Dube uthi kukhona ukunuka santungwana kulolu daba.
Mayibhwezi ikhona langomphefumulo womuntu, mayikhrofini ikhona ngangomphefumulo womuntu. I'm so big. My heart is big. Manumntwana. Omunye kekhona abantu laba benzenze bodwa. Say the big, big family.
Umngane kaThembane uDumo lweNkosi Dube abakade behlabela bonke uthi sebedlela evalweni. Ukansela kaWard 5 Mnumzana Gilbert Dube uthi uZulu kasahlalisekanga ngobugebengu sobukhona.
Makade silalele kakhulu zonke izikhulumeko ezilaphana bezikhuluma ngokuthi zicela-ke kube ne-security phakathi kwethu. Abantu-ke babe nokuthi ma behlezi bangahlezi benqineka ukuthi kungathutsha abantu nje besebenzisa loba yini naba abaye benezikhali onjengeamahloka izingqamu babe yiwa asebefaka umthetho sokusenza impilo ibe nzima. I-security yona ngwayo sisiba kugcwala kula bantu.
Induna umbiko masuku wasemajejeni uthi kuyadingeka ukuthi abomthetho babophe siqine.
Kule need yokuthi kuqiniswe konke umthetho uqiniswe uqine usuka emakhaya abazali balaye abantwababo babakhulu babafundise ukuqhakatheka kwempilo. Sisedlula sesiyafika kulaba abaphethe umthetho bazi ukuthi umsebenzi wabo yikulondoloza umthetho baqinise khona lapho. Engangunanzelela isikhathi esiningi angazi kumbe yindlela abasebenza ngayo, but ubathi bangafika emakhaya lapho ubone ukuthi abangani babo bokuqala yibona laba abantu elibasolelayo ukuthi bayizigane.
Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kufunyanwe abantu abedlula kancane ikhulu 137 bele COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kubhubhe oyedwa. Abedlula isigidi ezine 4.3 million sebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela leli gciwane, kuthi asebehlatshwe esibili bedlula isigidi ezintathu 3.3 million. Asebehlatshwe esithathu bedlula inkulungwane ezingamatshumi ayisikhombisa 71,095. Ikhomishini ebona ngokuqutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission isikhuthaze abafundi asebefikise iminyaka yokuzalwa elithumi lasitshiyangalombili 18 kusiya phezulu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi phansi kohlelo lwe-mobile voter registration olusaqhubekayo. Likhomishini ithe ibhalise abafundi abanengi ezikolo ezijiyeneyo namuhla. IZEC ikhuthaze njalo uZulu Makhaza ukuthi laye abhalise ngobunengi ukuze enelise ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Lenkuthazo iza ngesikhathi bebikwa belokhe bebalutshwana ababhalisayo endaweni eziningi zelizwe ezigoqela ezabelweni zemathebelelendi zombili lakobulawayo. Sixoxelo wake wamela iNkayi South yedalele ephalamende umnumzana Abednego Pepe.
Silelungelo elisemthethweni we-constitution yelizwe ukuthi wonke umuntu ole 18 years and above kufanele ukuthi abhalise ukuvota. Kungakhathalekile ukuthi kade sisibuza ukuthi uvotela yipi party kumbe ubhalisele ukuvotela yipi party. Kodwa kwakathe sisathi thina wonke umuntu kabhalise ukuyavota. Angabhalisa ukuyavota ama political parties asezabuya ezekhuluma lalabo ababhalisile ukuvota ukuthi bona basiphatheleni. Kuyadingeka ukuthi sonke nini abazali bakhuthaza abantwana, ama-church akhuthaza ama-congregates, abangani bakhuthaza abangani, izihlobo zikhuthaza izihlobo, abazali bakhuthaza labantwana babo, kwenzela ukuthi sihambeni sonke ngokuqinisekileyo ukuthi siyebhalisa ukuvota ukuthi nxa kufika u-2023 ama-political parties eza kutsho ukuthi engcono yiphi. Mina ungambuza njengobhebhe eyami i-political party engiyibona ingcono kathesi yi-CCC, Citizens Coalition for Change, yiyo engcono ukudlula wonke amabandla. Kodwa ke lokho siza kufaka nxa abantu sebebhalisile, sesibatshela ukuthi singcono ngaliphi.
Ungathini kulabo abathi igaba sibone isidingo sokubhalisela ukuvota kumbe khona ukuvota ngoba ikudala abantu bevota kodwa kungela tshintsho ibandla lezano PF kuyilo elinqobayo?
Nxa wena usithi ke hayi mina ngizwe ukuyabhalisa ukuvota, unjengomuntu othi khona okwenzakala kathesi kulungile. Kodwa umuntu obona engani okwenzakala kathesi kakulunganga kulilungelo lakhe ukuthi ayebhalisa ukuvota, ukwenzela ukuthi ngo-2023 bamnikelelo thuba ukuthi alungise lokho okungalunganga. Ngoba akula munye umuntu ongasilungisela, akula makhiwa angasilungisela, akula African Union engasilungisela, akula SADC engasilungisela. Thina abeZimbabwe kufanele siqalise ukuthi sizilungisele thina ukuthi sifuna ukuthi kube lotshintsho eZimbabwe. Andubana bese sinxusa lawo amazwe omhlaba, sinxuse o-African Union, sinxuse o-SADC ngento yethu eyabe sesizicabangele yona ukuthi sifuna ukuthi utshintsho lwethu lube ngale indlela. And khonoko singakwenza kuphela nxa sibhalise ukuvota.
Umnumzana Abednego Bebe wake wamela inkayi South edalele parliamente. Ulive Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zibikwa zidlela evalweni ngaphambilini kombiko obalulekileyo wesizwe owe-State of the Nation Address oza kwethulwa ngumongameli Cyril Ramaphosa kusasa. Zithi okuzethusayo ikuthi uRamaphosa ulakho ukwethula uluhlu lwemisebenzi ezavinjwa ukwenziwa ngabokuza iphiwe izizalwane zakwele South Africa kuphela. Kubika uThuso Khumalo.
Iningi lezizalwane zakwele South Africa zithi zifuna uMongameli Ramaphosa acacise ukuthi uhulumende uza kwenzani ngenani elikhulu lezalwane zakwamanye amazwe elenza imisebenzi eyeneliswa ngezakwele South Africa ezingasebenziyo. Bafuna bakwamanye amazwe bengatshelwe ukungena emisebenzini ebalisa endaweni zokudlela, ezindlini, ezokwakha, ezokulungisa inwele, ezemapulazini leminye eminenginengi engadingi amakhono. Inhlanganiso yesebenzi kwele South Africa ekhosatu ekumanyano lebandla elibusayo le-African National Congress ithi kangelele ukuthi uMnumzana Ramaphosa atsho ukuthi yiziphi indawo ezigcinelwe isebenzi zakwele South Africa. Umkhokeli webandla eliphikisayo ele-Patriotic Alliance uMnumzana Gayton Mackenzie ngomunye ongafuni ukuzwa ngokuthi kulo muntu wokuza ovunyelwa ukusebenza kwele South Africa.
We are very clear, 100% jobs in South Africa should be reserved for South Africans.
Yonke imsebenzi sifuna ithathwe izalwane zakwele South Africa ababuyele kubo.
They must go home to their country. We are not going to stop.
Le yinto esitshe izalwane zeZimbabwe zithithibele. Iningi lisebenza kuyonayo imikhakha uhulumende okuvele kubudala isithi yiyo kufanele isebenze izizalwane zakwele South Africa kuphela. Isizalwane zeZimbabwe unkosikazi Mesimvundla uthi nxa uhulumende engathatha lelinyathelo kuzajabalala ithemba lempilo uzalane zeZimbabwe ezizinkulungwane ezigcwele kulezi ndawo.
lokho kuzosithiya sikwesinye isimo esingasaziyo njengoba kuyimanje asizazi abantu bathintekile kakhulu kumanje sibhekane lesimo se COVID sibhekane lombulalazo oyi coronavirus ngokubona kwami kule minyaka embalwa ezayo isifo esizahlukumeza abantu bonke isifo esizohlukumeza abantu abaningi kakhulu isizoba isifo esithinta ezengqondo abantu balimele kakhulu engqondweni.
Le yinto ekuzelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Christopher Mawande Ncube yena othi zindaba ezisabisayo.
Indaba yobuhlungu kakhulu. Iningi labantu baseZimbabwe bazasithola bengasasebenzi. Kuzokuba nzima ke ukuthi bathole imali yokubhadala lapho abahlala khona. Ngisho lokubhadala abantu babo esikolo. Kutsho kona ukuthi ikusasa labantwana bethu lifile. Akumangalisi ukuthi sibone abantu begcwele ezitaladeni. Besala khona ngoba ngesenelisi kubhadala lapha abahlala khona into esuka ingithinte kakhulu lokho ukuthi ezidaladeni lapha sekuthiwa abantu bangasathengisi izinto ezifana lamatamatis lesiwithi pho abantu bayophelela kuphi bayophephela kuphi.
Umnumzana Themba Ntaba ekhulu Phiri yena uthi kuyadanisa ukuthi izinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe zizithola seziphakathi kwalesi simo ngesikhathi iningi livele selibhekane lokwesulwa kwamaphemithi abebewasebenzisa kweminyaka elithumi edluleyo.
Njengoba futhi amanye ama-industry lawo aguqela lawo esiwabalisileyo ama-security lama-farms nama-restaurant nje awagcineli futhi abantu ama-pension kumajority of cases. So sekuyukutsho ukuthi abantu bazophuma nje bengelalutho bengakwazi ukuthi baqalephi impilo zabo. Abanye sebeguge kakhulu ukuthi vele sebengehluleka lokuthi bayiqale phansi impilo. Mhlawumbe kuzoba limaza engqondweni oyukuthi ukuthi singaba nabantu abaningi abagijima ezitrekini ngoba sebengasaphilanga kahle engqondweni ngenxa yesehlakalo lesi.
Udaba lokusilela kwemisebenzi selihlube kakhulu kwelaseSouth Africa osekwenze iningi lamabandla ezombusazwe azidingela amavoti ngokukhuthaza ukuthi kuxutshwe abokuza kwelaseSouth Africa. Loba nje isikhathi esiningi bevika ngokuthi batho labo abaselizweni okungekho emthethweni. Ngenyanga ephelileyo umnumzana Ramaphosa uthe ibandla lakhe selifuna ukukhokhela udaba lwabokuza abaseSouth Africa ngoba kukhanya selufugwa ngamabandla ayingozi okungenza uqhamuke udlakela lokucwasana obuzwe. Umongameli Ramaphosa ukhangele lokwethula inkulumo yakhe yesizwe kusasa ntambama. Ministry of 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso kumalo.
Ibandla lezano PF lithi akusilo qiniso ukuthi lixotshe umqondisi walo obona ngokwethula kwemibiko umnumzana Tafazwa Mugwadi njengalokho okuphuma enkundleni zobulembu. Umkhokheli weZANU PF uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuphawula ngokusemthethweni kusasa umkhankaso webandla lakhe okhetho oluzayo olwamabhayi elections. Kubika uStandekile Mhlanga.
Lokhu kuvezwe yisikhulumeli saleli bandla umnumzana Christopher Mutswangwa ekhuluma lentatheli izindaba emhlanganweni eHarare. Umnumzana Mutswangwa uqhubeke wathi ibandla lakhe likhangelele ukunqoba emaphandleni kanye lamadolobheni lapho izihlalo eziningi ezathathwa libandla leMDC Alliance eselisaziwa ngokuthi Citizens Coalition for Change yena athi aliqhubi umsebenzi ngemfanelo.
It is a signal by our president that he cares for the urban voter. So we have put a lot of attention into the rural area with Pumvudza, with all the irrigation schemes, and there's palpable improvement of life in rural areas. People are happy.
Umsekeli wesikhulumeli seCitizens Coalition for Change, umnumzana Gift Siziva, uthi ibandla lakhe liyasola ukuthi uhulumende okhokhelwa libandla leZANU PF uyavumela imbuthano yebandla lakhe kodwa enqabele kumbe ebophe mahlayana amalunga e-CCC nxa ezama ukukhankasa kumbe ukuqhuba imhlangano.
Kuyini okwenza ukuthi nxa bezanu PF behlanganela bekhampena kube yinkinga nxa laba abakhokhelwa ngaluvuke Nelson Chamisa nxa sebehlangana kube yinkinga? Kuyasiphambanisa kakhulu ngenxa yokuthi indawo zonke emadolobheni abantu batshela ukuthi ungagqoki isikipa seyelo uyabotshwa noma ikepe siyayelo. Njalo ke kuyenzakala kwezinye indawo ezishiyeneyo koBulawayo enkulumane saba le nkinga ezifananayo. Akuzange kube lababotshwayo kodwa kwaba lukumiswa kwezihlelo zethu zokukampena okutshengisela ukubana ke akulesithi le playing ground mayelana le ndawo yomkhankaso singilungiselela ukhetho. Kodwa lokhu akusimisi njengebandla le-Citizens Coalition for Change ukuthi senqoba mhlaka 26 March.
Ukuhlaziya lolu daba, asizweni umbono kaMnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo eyisiphathamandla sebandla le-Freedom Alliance.
Ubaba uMthwanga nxa esithi khona izanu izanqoba kubaleka nje ekuthi atsho ukuthi khona bona kulolu khetho lolu ukuqilibezela kwabo kuzakuba phambili. Ngoba ukuqilibezela kwabo nawo ukuthi kuba yilokhano sokucentralized, siyabazi vele indlela abenza ngayo kuma by elections. Angiyiboni indlela yokuthi abantu bakithi ngendlela izano yehluleka ngayo ukuthi bangathi khona bayivotela ngoba sokuyi by election. Nxa kuyikuthi izawini izano njengoba sitsho izabe iziwinisile ngoba iphethe konke, izekhi iphethwe yizanu, iphethwe yi-security sector. Kutho ukuthi sebezathuma ke uChigumba ukuthi enze lokhu ababufunayo. Thina-ke njenge-Freedom Alliance sicabanga ukuthi ukuze into zonke zime ngendlela eziyiyo kubole umnotho kuyikwehluleka kwayo. Angiyiboni mina iphumelele. Njalo umkhankaso abathi bayawusungula kungani kuyibo bodwa abavunyelwe ukukhankasa amanye amabandla engakhankasi? Elinye ibandla lingathi lisungula umkhankaso walo uzathola ukuthi liyavinjwa. So ke ngaleyo ndlela ngeke kubalwe ngokuthiwa izanu iyabiwinile. Siyazi ukuthi njenge-Freedom Alliance nje luhlupho esizabhekana lalo nje njengoba kuqala ibandla lethu lalo lilifika kumbe inhlanganiso yethu ifika kwezombusazo.
Kusenjalo, uMnumzana Mthwangwa uthi akusoqiniso ukuthi izanu PF ixotshe umqondisi walo obona ngokwethulwa kwembiko uMnumzana Thafazwa Mgwadi njengalokhu okuphuma enkundleni zebulenjini. Uthi uMnumzana Mgwadi ulokhu ephethe isikhundla lesi njalo ngosakhulayo osebenza gadalala futhi ethenjwa ngabakhokheli bengatsha zaleli bandla. Imele umsakazo Studio 7 ngikhonapha eWashington DC ngingusithandekile Mhlanga.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 kuband le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Izisebenzi zikahulumende sezamukele ngemizwa ehlukeneyo ukwengezwa kweholo lazo ngesilinganiso sokungamajumi amabili ekhulwini i-20%. IZimbabwe Electoral Commission ikhuthaza abafundi asebefikise iminyaka yokuzalwa elithumi lasitshiyangalombili 18 kusiya phezulu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zibikwa sezihlela evalweni phambilini kombiko kamongameli Cyril Ramaphosa o-State of the Nation Address aza kuwethula kusasa. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Igama Muntungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.